siyabonga Marvelous lo Chris siyalamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mfethu eish silanje na ngikhathazekile kakhulu mfethu ngoba makulahleka impilo zabantu abangaka mfethu eish nangizwa ukukhathala kakhulu emzimbeni.
Kufe izizalwane zeZimbabwe ezilithumi lanhlano enkozini yomgwaqo enzakale eMokopane kwele South Africa namhla ekuseni.
Ngiqhubile phambili behlanganisa imithetho yonke nale bebona ukuthi ongaba ngumthetho sibili kuphi. Kuyimi njengomzali ngibona hayi idaleleli liyenze okuqotho sibili okuqondileyo yikho sibili.
Idale le-Constitutional Court linquma ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukuchadisa abantwana bengakafikisi iminyaka elithumi elasishiyagalombili. Izizalwane zeZimbabwe eGaborone zithi azithokoziswa indlela ihofisi yomeli welizwe kweleBotswana ebamba ngamandla abantu ukugcwalisa iphetshana elibuza imibuzo ngempilo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe izizalwane zeZimbabwe ezilithumi lanhlanu engozini yemota yenzakale eMokopane kwele South Africa namhla ekuseni. Amapolisa athi abafileyo laba bebesemoteni yohlobo lweFord Ranger iTwin Cab ngemva kokuba inqikilane lelori. Athi omunye wabafileyo laba lusane obelulenyanga zokuzalwa eziyisishiyagalombili kanye lesizalwane sakwele Congo. Amabizo abafi kakaziswa ngoba amapolisa esadingisisa ukuthi ngobani njalo azise izihlobo. Imota le ibigwa ingekamalayitsha njalo ibivela eZimbabwe isibuyela kwele South Africa. Sixhume isizalwane seZimbabwe esise South Africa umnumzana Macacha Ndlovu yena othi bathithibele ngokwenzakeleyo.
Mfethu eish silanje na ngikhathazekile kakhulu mfethu ngoba makulahleka impilo zabantu abangaka mfethu eish nangizwa ukukhathala kakhulu emzimbeni.
Bakhona yini obaziyo mnumzana Ndlovu abangaba behlelwe yili ngozi abangaba bebekulimota?
Ngingenayo i-evidence impela mfowethu lana ngoba ngisuke ngezwa nje kuphela bekhuluma ukuthi ukhona nje ufisi uhlala nje lana ehibro obekhona kule ngozi. Angani nje umuntu obengani ekhaya ozobashona lapho lokuzela emotweni.
Ukhona imota le bathi ibithwele abantu abafika boze ithumi iTwin Cab labantu abangu-17 omalayitsha bagcwalisa izimota ngaleyo ndlela vele?
Iqiniso elide mpela ngiyazi mpela ukuthi bana ma ngabe abantu belayisha ngey'moto lezi basuke bagcwalisa abantu abaningi kakhulu ukwenzela ukuthi bathole imali eningi ngoba amapolisa layisenawehlupha kakhulu so nabo bazama ukhava ama-expense asemgwaqweni.
Umnumzana Macacha Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla unqume ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukuchadiswa kwabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyagalombili 18 years. Kubika uMavis Gama.
Esethula lesi sinqumo emele abanye omahluli edale le-Constitutional Court uJustice Venanda Ziyambi uveze ukuba sithethwe ngokuvumelana kwabo bonke beyisishiyagalolunye. Uthi idale likubone kufanele lithathe lesi sinqumo ukwenqabela ukuhlukuluzwa kwabantwana ikakhulu ngabezokholo abacatsha ngamasiko esintu kanye lezinye izigangi. Igqwetha eliselo ludaba emthethwandaba we-Constitutional Court umnumzana Tendai Biti emele ababili abahlangane lalolu dubo lokwendaba sesebancinyane ngezizathu ezehlukeneyo abathi unkosazana Loveness Mudzuri kanye lonkosazana Ruvimbo Tsopodza lamukele ngenjabulo lesi sinqumo. Ubithi uthi besingekho isidingo sokuba kulindelwe ukuthathwa kwaso edale laphezulu elizweni le-Constitutional Court bekumele kube ludaba okade lwalungisiswa lidale lephalamende. Umnumzana Nicholas Tavengwa isakhamuzi saseHarare ngomunye wabantu abemukele ngenjabulo lesi sinqumo.
Udaba lolo mbona luqotho sibili luqondile njalo ngakungalandelwa khonokho ngathi siselizweni sibili. Kodwa udubo olukhona ukuthi kathesi sikubona imithetho iphikisana. Kulo mthetho wona okhuluma ukuthi nxa umntwana engafika iminyaka engu-16 sekule mvumo yokuthi alale lendoda.
Osekumele kwenziwe uThabengwa ethi yikuba ilungisiswe imithetho ihambelane lokuthiwa isekelo sombuso ethi ngoba ukuphikisana kwalokhu kokubili kusetshenziswa izigangi zabesilisa labesifazane ukuhlukumeza abantwana.
Beqhubile phambili behlanganisa imithetho yonke naleyo bebona ukuthi ongaba ngumthetho sibili nguphi. Kuyimi njengomzali ngibona hhayi idale leli liyenze okuqotho sibili okuqondileyo yikho sibili.
Uzuluthi sekumele ilungisiswe imithetho yemihlobo yemichado elizweni ihambelane lesisekelo sombuso esichaza wonke umuntu ongaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili njengomntwana. Bethi ngoba ovumela ukuba lomyeni oyedwa ungani ubandlulula owesintwana ngoba uvumela ukwendiswa kole minyaka elithumi lasithupha kuthi owesintu wona vele kawucaci ekuthini benda loba ukuthatha bele minyaka emingaki. Isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amathathu ekhulwini 31% samantombazane eZimbabwe babikwa bengena emendweni besesebancinyane ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukholo, ubuyanga kanye lesiko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe eGaborone zithi azithokoziswa indlela iofisi yomeli welizwe kweleBotswana ebamba ngayo abantu ngamandla okugcwalisa iphetshana elibuza imibuzo ngempilo zabo. Besithi kabakwazi ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna ukwenzani ngakutholayo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abadinga uncedo eofisini emele iZimbabwe eHaboroni bazithola becelwa ukuthi baphendule imibuzo ngempilo yabo langokufika kwabo eBotswana ukuthi balandeni. Iofisi yeZimbabwe ithi zama ukubuthanisa ulwazi ngalabo abaphandle kwelizwe njalo ukuthi bangancedwa njani uma kulamathuba abafaneleyo ekhaya. Kuphepha leli abaligcwalisayo kumele bafake amagama abo ngokugcweleyo kanye lekheli lesihlobo ekhaya. Okwenza inengi lingahlaliseki libuza ukuthi uhulumende angabe ehloseni. Umnumzana Nathaniel Moyo uthi katholi kahle ukuthi kungani uhulumende edinga indlela efana lale ukuthi ulwazi, kukanti okutshayelekileyo ukuthi umuntu akumelanga azibethe ngegama.
Information ifikiswayo embassy ikhuluma ngokuthi wabuya nini, ubela nini ekhaya, plus siba very uncomfortable ngokuthi liform enjalo. So ngathi awumbe sizabantu abaleqala esibalekayo ekhaya, sizabantu abangabalekanga. We are very uncomfortable and concerned ngendaba yaleformi nakasifu.
Kukanti umnumzana Dennis Ncube uthi unanzelele ngesikhathi esiyafuna uncedo lokuthola incwadi yohambisa ipassport entsha ukuthi kudingakala ukugcwalisa kuleli phepha elibuza imibuzo engacaciyo.
Kule phepha esilifikisiweyo lapho esikhathi ngine embassy awukhathelekile ukuthi yakusenzani. Uyasaphinta amaphepha wepassport kumbe athatha amaphepha we-birth certificate bawuniyifomu lokuthi usayine yokubuza ukuthi usuke nini eZimbabwe, uzokwenzani eBotswana, uzobuyela nini eZimbabwe.
Uthi kodwa akubahlalisi kuhle ngoba bengazi ukuthi okubhalwa kule ncwadi kuzaphelela kuziphi izandla.
Ngakho-ke inkinga ekhona la yokuthi indaba ze-confidentiality yafili phepha lelo ubhala ibizo lakho wonke asikwazi ukuthi amaphepha lawo abazawenzani ngamabizo ethu ekhona. Siyavuma ukuthi ama-statistics bafuna ukuwasebenzisa kuma-surveys abo, kodwa ihlupho likhona ngeli-confidentiality. Uyaqinisa ukubhala la manga phethu sizabe ukuthi khona baza kuncindezela ngalokhu obhale ngakho ngelizwe.
Iphetshana leli lidinga ukwazi ukuthi umuntu wasuka njani ekhaya, nini, njalo wenza msebenzi bani elizweni lapha ahlala kilo, njalo ohlala kuphi. Okunye ungaphathi kahle iningi ngumbuzo wokuthi uzawela nini eZimbabwe, njalo ukwela sokutheni. Iningi lisesaba ukuthi ulwazi olutholakalayo lungabe lugcina lusezandleni zengatsha zikahulumende ezesatshwa nguZulu. Kodwa omunye osebenza ofisini yeZimbabwe eHavron utshele iStudio 7 ukuthi akulasidingo sokwesaba, ngoba le yimizamo emsulwa yokubutha ulwazi ngalabo abaphuma elizweni ngesikhathi iZimbabwe lahlelwa zingqondo ezikhaliphileyo zidinga imisebenzi emazweni awumakhelwane. Ngingumathini Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisavron kule Botswana.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lo Nkosazana Zanele Mpofu ofunda ekolishini lezemfundo yaphezulu e-University of KwaZulu-Natal kwele South Africa. UMampofu othi usezaqeda izifundo zakhe zobugqwetha lanxa abazali bakhe bethole nzima ngokubhadala imali yemfundo. Uthi umtholo wabazali bakhe obuzabalula nga uhulumende weSouth Africa uyavumela izifundi ezivela kwamanye amazwe ukuthi zisebenze kulelo lizwe. Asizweni uMampofu exoxa lo Gibbs Dube.
Aku right khona ezifundweni zami, kodwa nje siba nama problems amanye sihlangana lawo.
Singathi inkinga zangkhona kuyini?
Inkinga ukuthi asikwazi ukwenza anything as long as sisebenzisa ama permits. Nje okwethu sikwenzayo ukufunda sibuyele emakhaya.
Singathi ke liyenelisa yini ukuthi lisebenze nxa lingekho esikole?
Hayi, asiyenelisi. Ngama holidays kunje ngikhuluma iholiday ngihlalele endlini ngoba manje sedinga umsebenzi bakhangela ipermit abafundi.
Manje licina liphila njani khonapho ke Mampofu?
Hayi, siyaphila khonokho ukuthi imali ezivele ebazalini labo behlupheka yikho sikusebenzisayo.
Nxa sikhangele ke imali yemfundo wena oyibhadalayo, ubhadala malini?
I-school fees siyafika kubo 50,000. Singasabali okokudla, okwerenti, i-school fees sodwa nje.
Singathi lapho ukhuluma ngamarandi kumbe ukhuluma ngani?
Ngamarandi.
Ngethemu kumbe lapha sikhuluma ngomnyaka wonke?
Umnyaka wonke.
Pho ke manje njengoba izibabo kuhlupha kangaka, abadala bayithatha ngaphi imali njalo?
Abadala bayazama nje ukuthi babone ukuthi into ziyahlangana noma bengelayo.
Sibuyela njalo kudaba lolu kade ukhuluma ngalo ukuthi alivunyelwa ukusebenza khonapho eGoli. Pho liyake likhulumisana yini lo hulumende ukuthi libone ukuthi ungathiwani?
Uhulumende siyakhuluma la esiqalanga. Kamele kube labantu esingakhuluma labo abakwazi ukukhuluma lo hulumende.
Ali zange vele lizame kumbe ukuthi likhulumisana njengabafundi khonapho liqoqane libone lingakwenza?
Siyazama ukukhuluma singabafundi kodwa ukuthi kuphumelele, hayi akuphumeleli.
Pho kuzathwani zasibili akucace sibili sizwe ma?
Hayi asazi nje sesaphonga ukuqeda ngoba mina manje ngikhuluma ngiyaqeda ngoJune. Ngiyaqeda ngoJune permit yami expire ukuthi ngizaya ngapha ngikwazi.
Singathi ke kodwa imfundo khonapho injani nxa suyiqathanisa leZimbabwe?
Hayi, imfundo yangapha ilula uma suyiqathanisa leZimbabwe. Iquality yakhona ayifani.
Akujule khonapho mama?
Hayi, ngathini. Imfundo yangapha iyapaseka. Akufani laseZimbabwe. EZimbabwe kuyafeyileka ngale. Ngapha kuyapaseka, hayi kulula kakhulu.
Kwenziwa kwini khonokho?
Hayi, asazi. Asazi.
So nxa ligangela ke amabhuku eliwasebenzisa khonapho la mabhuku asebenza eZimbabwe abugqwetha, kambe ungathi ayihlukene yini kumbe kuhamba njani?
Hayi, angabe ehlukene ukuthi angikwazi ubugqwetha beZimbabwe ukuthi bunjani, but okwangapha ngathi kulula.
Uzakwenzani ungaqedi izifundo zakho?
Ngaqedi i-degree bendithanda ukwenza i-masters.
Okwenza ukuthi ufune khonokho kuyini?
Umsebenzi. Akutholakali emsebenzi, so kungcono ulokhu ufunda uqhubekela phambili, mhlawumbe kungavela okunye uphakathi wezifundo zakho.
Kanti alifundi ukuthi nxa lingaphuma khonapho umuntu azenzele okwakhe yini?
Siyafunda ukuthi umuntu azenzele okwakhe yedwa, kodwa kunzima. Kambe uqale phansi usebenze, then ubusubona ukuthi uyazenzele okwakho wedwa.
So kungabe kunzima kanganani, okudingakala kakhulu kwini?
Imali. labantu nje ukwazakala abantu ukuthi mangazi umuntu onje ngiyakwazi ukuphuma ngendaweni enje ngoba nje lamalanga ukuthi uzofike ezindaweni ukuthi ube kwazi abantu.
Lapho lizwe unkosazana Zanele Mpofu isizalwane seZimbabwe esifunda eSouth Africa obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Live talk lamhlanje sihlaziya isinqomo esithethwe lidale leConstitutional Court lamhlanje esithi ukujadisa abantwana bese sebancane kwephula umthetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqula lamalunga e-Council yezomvikela kugatsha lwe-United Nations Security Council lilubhekise kwele Burundi lamhlanje ukuyakhuthaza uhulumende kanye lamabandla aphikisayo ukuthi asungule inkulumo zokukhumisana umlotha ukuze kuvinjwe impi yomdeni elakho ukuqhamuka kulelo lizwe. Udaba lomumo okungahlaliseki kwele Syria ngolunye lwendaba ezimqoka ezibikwa zizahluzwa ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba. Umnumzana John Kerry lapho ehlangana lomunye wakhe wele Russia kwele Switzerland lamuhla. Umnumzana Kerry ubikwa ezama ukukhuthaza iRussia ukuthi incenge umngane wayo umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria ukuthi avumele inhlanganiso ezincedisa uZulu ukuthi zenelise ukunceda abahlukunyezwe yimpi ekulelo lizwe. Ngelifake ezandleni zejaheli dala uChris Gande ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Trust Nubu umkhokheli wenhlanganiso ye Center for Climate Change Knowledge Foundation.
Ngathi inhlanganiso eyaphumayo ngo-2006 ibone ukuthi ukushintsha komkhathi ehlanganise ekuletha iy'nduko eziningi ekungagaleli endaweni zemaphandleni ukuthi abantu baphile nzima kakhulu ngokushintsha komunye umkhathi.
Kahle kahle kuyini ekwenzayo linhlanganiso?
Ngokumbangela zomumo womkhathi ngokuthi sibona sikhangela esikhangela into ezifana nokuthi ukushintsha komumo womkhathi kubangelane emagangele intweni zokulima abantu nje bazikhangela into zama-droughts ama-floods ukuthi khona ukushintsha komumo womkhathi ukuyisazana into ezivela zona lezo.
Ukuze inhlanganiso le iphumelele ithola ngaphi uncedo lwemali?
Uncedo siyathola kwabantu ababona ukuthi lisebenzisa ukuyenza umsebenzi wesikoto futhi umsebenzi okhangani vele ulako ukuthi umasigakele indawo zemaphandleni ngokuphelakala kokudla umasigakele ukuthi izimbabwe izwe esingani umgomamo wezimbabwe ukuthi ube ukuhamba kahle i-agriculture kumele inani isebenza kahle akhona ikhona izihlanganiso eziningi ezibona ukuthi kungcono abantu befundiswe ngokushintsha komumo womkhathi ukwenzela ukuthi labo bona bakwanise ukudlula indlela abangenzi ukuthi ukushintsha komumo womkhathi kungaphazamisi impilo yabo kakhulu.
Khona ukuguquka komkhathi lokhu ungathi sekuwoneni kuyini osokwenzakele nxa siqathanisa le minyaka edluleyo?
uma ukhangela ukuthi izulu kahle kahle ukuna kwezulu bona vele akusamanga kahle unganandela ukuthi izulu ngabona ukuthi izulu laliqala ukubuna kube September then October abantu beqala ukuhlanyela ngo-October manje kanti iyalandela ukuthi uDisemba akazifike vele kumakabize lelidrophu elilodwa lezulu kumbeni uma izulu lankona amazwe libuya liyabuya ka-one yinye ukumbilimili ziningi ngibabele ibangela amafula kwesinye isikhathi uma lingana vele libe selihamba kwesikhathi esithi emasimini izinginezinezi vele seziwoma zibabuya ungathola amanzi emhlabathini so yinto esikabelekokubangelwa ukuguquka kweminyemkhathi.
Njengoba usitsho wena ukuthi inhlanganiso le yaqala ngomnyaka ka-2006 selifundise abantu abaningi okunganani njalo bathini nxa libatshela ngokuguquka komkhathi?
Yabona la bayabona sikile ukuthi ukuguquka komkhathi sekuyinto vele sebeshesha sihlala layo. Ngathi thina vele okwamanje njengoba sithi inhlanganiso yekhona ngo-2013 besingakafundi abantu abaningi kakhulu kodwa ihlosi ngokuplana kwethu ngokubona kwethu siye sicabanga ukuthi uma ngaphakathizeni ukufundisela abantwana basesikolweni abantu bona laba basemaphangeni la ukuthi kubekwazi vele ukuthi yinto esezenzakala lo ngoba uma bengabakwazi le ngakhona ukuthi lakelelisile esingathi ama-local level local community climate that ukuthi behleli sikhathi strategic ngokwabo abangathi uma singenza kanje engxenye induku yesihlangane nazo ngokwakonke komkhathi engcedi ngayesha yibe zikukhangelelayo njengenhlanganiso.
Yona inhlanganiso yenu itholakala ngaphi njalo inkulu okunganani?
Inhlanganiso leyi itholakala eHarare kwamanje kodwa silakho amanye amahofisi amanye ama-regions anjengabulawayo emasindo veru tari ifake gathi i-Africa labo cabanga ukuthi vele kumele ikhule vele ivesele ku-Africa ngoba bona ukuthi ukuguquka komkhathi kukhanya ngani kuphazamisa kakhulu abantu amazwe ase-Africa.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga kakhulu kanti.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumnumzana Trust Nobu owenhlanganiso yeCenter for Climate Change Knowledge Foundation ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu labasakhulayo ku Highlanders elidlala ku Southern Region Soccer League uthi iqembu leli lizalwisa ukuba liphutshe imidlalo yalo lihlezi kuzinga laphezulu kungalane yemiklomelo. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lebhoso elibunjwa ngabadlali abaleminyaka yabo yokuzalwa engasabavumeli ukudlala ku league yama-juniors kodwa bengakalungeli ukudlala kuqembu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League kumelusi Sibanda ukuthi iqembu leli lizancintisa kanzima kusigaba sika-Division 1 lonyaka. Leli qembu lifinyelele ukuyadlala kulesi sigaba ngemva kokuba libhutshe imidlalo yalo likuzinga yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 ngomnyaka ophelileyo. Umqeqeshi walo uSibanda uthi abafana bakhe bazaqhuba kuhle ku-Division 1 ngoba sebeneminyaka embalwa bedlala bendawonye njalo iningi labo ngabafana abasakhulayo.
I-target ukugcina seku-top 4, top 8 yi-target yethu, asifuni ukureketha. Abafana njona suke labo i-team lezi ibhitle lotheve lokhu singahamba sila abafana baku-division. I think we are going far. I think thina vele mostly ama-players ethu ama-under 20 akula mntu omdala ama-under 20 abantala abayi-2 bevale 21 bey-2 but iningi vele under 20.
USibanda uthi abanye abadlali baleli qembu elibunjwa ngamajaha iningi lawo ale minyaka engedlule yamajumi amabili bazakhuphuka bayedlala kuqembu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League njalo indawo zabo zizathathwa ngabadlali abavela kuqembu labasakhulayo elaba le minyaka engaphansi kwe-10 lachiyagalombili kanye labanye abazavela kwamanye amaqembu.
I think sebereti ukuthi bangadlala ku-first team abanye bangkhona but kula manye abazasala bazayitela i-under 8 njalo sezingena ku-Division 1 kuzazala ama-players azazijoyina vele azafunza ujoyina.
Iqembu leli laziwa ngokuthi i-Highlanders Under 19 loba i-Highlanders Academy lifinyelele kuyadlala kusigaba sika Division 1 ngemva kokuba liqede imidlalo yalo kusigaba seBulawayo Province Division 2 likundawo yesibili ngemva kweqembu leTalent Vision nakenye. Abafana beTalent Vision baqede bele mikhlomelo engamachumi amahlanu lathi bamune munye, ikanti abafana beBhoso baqede bele mikhlomelo engamachumi amahlanu nanhlanu. Abanye abadlali beqembu leIslanders Academy abaqhube kuhle enyakenye, njalo akukhangelelwe ukuba lonyaka umnyaka ungaphela sebedlala kuqembu elidlala ku-PSL. Ngabagoqela umgadli uPrince Dube, yena otshayele emambuleni yamagoli angamachumi amabili nyakenye, kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uBrian Banda. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Sokwesikhathi sokuvala incwadi elisithumela zona linabalaleli. Siqale ngomlaleli wethu uSindiso Ndlovu osesigodini ensezi othi, linjani lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli. Mina ngithanda ukubingelela umyeni wami uNhlanganiso Gwebu lengane zami uImmaculate Divine Lodineo. Ngiye eMbizingwe ngibingelele imuli yakomgodi Endlovu, okhulu bami usagwari sambomvu samanyoko losa obet. Ngiyabonga, kutsho umlaleli lathi siyabonga Ndlovu. Olandelayo umlaleli uthi, mina ngingumduduzi Sibanda ngise Kingsdale. Umnyaka ka-2016 ngumnyaka wendlala ophindiweyo ngoba ungabheka akulazulu, akula msebenzi, akula magetsi, akula nto yonke, kukhanya sizawuphutha kanzima. Lokhu sadinga ukubambana, lokhu sokudinga sibambane njengama-youth. Oh, imuli yeZimbabwe sisolve le ngxaki esiphakathi kwayo. Umlaleli wokucina nguThembelani Moyo, yena olobe ekhasini lethu leFacebook elithi VOA Ndebele othi, mina ngiyathanda ukulandela indaba zeStudio 7. Lani ke balaleli lilakho ukubalelwa ezenu incwadi khonapha emoyeni, lingazithumela zona nge-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lisilobele ku-email ikheli ithi studio7@voanews.com.
Shela ngonanzelelo siyamthenga mfo wethu, shela ngonanzelelo siyamthenga mfo wethu, shela ngonanzelelo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ufezi izalwane zeZimbabwe ezilithumi lanhlanu engozini yomgwaqo enzakale eMokopane kwele South Africa lamhlanje ekuseni. Idale le-Constitutional Court linquma ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukutshadiswa kwabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elishumi lasishiyagalombili 18 years. Kwanele ke okwalamhlanje zulukandaba olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilani.